Katensi ngibona njengani umongameli ubaba uBiden wase-America lezinye inkokheli zase-Europe yibo abangalalelwa ngubaba uNetanyahu nxa kuyikuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele la ngikhona ngibona njengani inkokheli zase-Iran kumbe inkokheli zase-Saudi Arabia bebengakhuluma le Hamas uze layo imise impile.
Kubona ngani eleZimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembu leli ele Hamas lakwele Palestine?
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa impile. Impile isasekatshana kakhulu lo mnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impile izaqhubeka njalo ezinye umbe amanye amazwe azangenela. Uzananzelela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe-petrol le-diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempile kungenza ukuthi layo intengo ye-petrol le-diesel ikhwele bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha njalo into eziningi sisebenzisa ipetrol le diesel ukuthi zihambe from point A to point B.